Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lechona njani mtshaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 9 kuLwezi 2019 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje kuqhamuke udlakela phakathi kwamalunga eMDC asekela umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa lasekela uDouglas Monzora eHarare namuhla.
I-cabinet reshuffling leyi ngibona ngani vele abaningi bakhala ngayo ngoba kunje so ilizwe likhaya sikhala ngokuthi akula mali elizweni kodwa i-cabinet lokho kungezelelwa amaminista.
Aba mabandla aphikisayo kanye loZulu basola umongameli Mnangagwa ngokuqhelisa idale labaphathintambo bakahulumende ele cabinet.
Isibhekane nendlala embi ikakhulu emhlubulweni mina lapho emvela khona ebulilima west kugoqela ibulilima njalo i-district lecholotho.
Kuhlelo lwezemaphandleni sixoxa ngodaba lwendlala esihlasele ngitsho lasemadolobheni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke ukulwisana phakathi kwamalunga ebandla leMDC asekela umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa lasekela isiphathamandla saleli bandla umnumzana Douglas Monzora eHarare namuhla. Udlakela lolu luqale ngesikhathi idale laleli bandla ele National Executive lilungiselela ukuqala umhlangano walo obuhlaziya udaba lokubhidlika komnotho kanye lobunzima uZulu abhekane labo. Abasekeli bakaChamisa babikwa bebesethesa uMonzora icala lokudlelana lezitha zebandla. Abasekeli bakaMonzora abachayiweyo batshele iStudio 7 ukuthi imota kaMonzora itshayiwe layo yafa ifastela elikhulu laphambili. Omunye wabo ubevuvukile ilihlo kuthi omunye ubehluzuke emzimbeni. Lanxa kubikwa kubotshwe abathathu phezu kodlakela lolo, isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthe ubengeke ekufakaze lokhu ngoba akekho emsebenzini namuhla. Abasakhulayo abasekela uChamisa bona bathi kayisibo ababangele lolu dlakela. Aba mabandla aphikisayo kanye loZulu sebesole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuqhelisa idale labaphathintambo bakhe ele cabinet besithi akwenzileyo yikupha abangane bakhe imisebenzi ngoba akusoze kuphathise ilizwe ngalutho. Umongameli Mnangagwa uguqule ikabinethi yakhe izolo wasungula ugatsha olutsha wakhetha njalo abasekeli babaphathintambo abahlanu. Lokhu kutsho ukuthi ikabinethi le isilabaphathintambo abangamashumi amabili lanhlanu labasekeli babo abalitshumi lasishiyagalombili. Umeli wepinga North edale lephalamende njalo elilunga leMDC umnumzana Prince Dubeko Spanda uthi lanxa ekhona amalunga ekhabhinethi amatsha akhanya ewazi umsebenzi akulabuvelo alakho ukubuletha ngoba uhulumende esehluleka.
ngithe ngikhangela i-reshuffle eyenza ke leyo okwakuqala ku-reshuffle wama-ministers angu-7 owakuqala ngu-honorable uNqobizitha Ndlovu osuswe ku-industry and commerce wasefakwa ku-environment, climate change, tourism and hospitality industry. Ngingathi uNdlovu noma ngingakwazi ukuthi khona kulama qualifications bani angabe elawo kodwa into enginanzelele ngeviki ephelileyo siku-pre-budget seminar e-Victoria Falls nalokhu engunanzelele lokho eyaphointwe ukuba ngu-acting minister waley ministry yokuthi hhayi uNdlovu kungani yena ngokwakhe kule passion. So ngokubona kwami umangaliso angabe efakwe endaweni lapho esizabona khona mhlawumbe esenza ngcono. Kodwa umzukulu uDr. Sekhayi Nzenza kangikwazi sibisibili ukuthi akuphetheyo ngokwe-industry ne-commerce kuyini ngoba lapho lapho avela khona ku-public service labor and social welfare akula lutho olumangalisayo esilubonileyo elwengezelela in terms of ivali kuhulumende ikuzama ukulungiselelana imisebenzi kodwa nje jikelele amboni ukuthi khona i-reshuffle yi-reshuffle ezayengezelela any value kuleli lizwe. Ama-ministry ayiwo sibisibili wakade ngifuza ukuthi ngaye abanjwabanjwa kabanjwana.
Ngezinye indlela uthi akusoze kuphathise kunhlelo zokuvuselela umnotho lokho.
Akula lutho luyavuselelwa ngalokhu okwenziweyo. Njengoba ngijile ukuthi khona mbona ngani nxa kuyukuthi singakhangelela ukuthi kuya kuba lento eya-improve mhlawumbe ngoba uNqobizitha ngimzwile esefollows last week ukhulume kabanzi ikakhulu ngendaba zama-taxis ama-imthelo ethelwa kuma-tourism destinations efollows for example umuntu nxa evela phandle kwelizwe uyafika ebhadala ebesethiwa abhadala ne-VAT in foreign currency osokusenza ukuthi khona abavakatshela kuleli ndawo kuleli lizwe bethole ukuthi indawo zethu sezidula kakhulu. So lokho-ke ngendlela kade ekhuluma ngakho nxa kuyikuthi yena angaku-implementa ngibona ngani kungaba ne-change ethize but iningi labo laba hhayi yikuzwelana nje iklabhu yokuthi sasihambeni sindawonye madoda asikapuleni kuze kuyelunga bhata kula nto eyalunga ngaphakathina komkhonomo wasezimbabwe.
Umnumzana Prince Dobeko Sfanda ngumeli wePinga North edalele parliamente njalo ulilunga le-MDC. Obe ngumphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema ususiwe kulolo gatsha njalo usekhokhela ugatsha lwezemfundo. Kambe ulakho ukuletha ububelo na? Sixhume unkosazana Melissa Chingwanangwana ongumsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe eMatabeleland South. Siqale ngokumbuza ukuthi uthini ngokuqheliswa kwekhabhinethi kaMnangagwa.
I-cabinet reshuffling leyi ngibona ngani vele abaningi bakhala ngayo ngoba kunje so ilizwe likhaya sikhala ngokuthi akula mali elizweni kodwa i-cabinet lokho kungezelelwa ama-minister and ngasikhangeleyo i-ministry education umuntu abasifakeleyo uKane Matema abantu abaningi bakhala ngokuthi njengoba le ndaba zakhe ezishisayo eziningi thina uzasiphatha njani. Ngasikhangele njalo ngendlela aphatha ngayo abanye abantu esesekuministry ayekiyo engakabuyi kithi u-education siye saba lathi ukuthi uzakwanisa yini ukusimela thina izikhalazo zethu njengamateacher asazi kumbe ngendlela ayehluleka ngayo ukusimela ngale sikwenye iministry ngapho zakwanisa yini ukuthi njengababali sikhala kunje ukuthi asikwanisa ukuya emsebenzini sifuna ukungezelela imali uzakwanisa yini ukusimela lapho esikhala khona. Njalo on the other side sikhangele okuhle kwangikhona uKane Matema ngumuntu oyaziwayo ngokubhala amabhuku asazi kumbe kunjalo uzakwanisa futhi ukusimela ekusinikeni ama-materials awe-revised curriculum asazi kumbe uzasinceda yini. So singamateacher simelele ukubona nje ukuthi njengoba esanda kufakwa asazi ukuthi phambili lapha kuzabe kumenjani sizabona-ke.
Lo obekhona ngemva kwakhe zikhona yini inhlelo abeziqhuba ebelizithakazelela njengababalisi elingathi mhlawumbe njengoba esehambile lazo sezifile?
Angiboni sibili ukuthi kulento enhle siyenzele njengamatisha nxa silokhe sikhala kunje kusho ukuthi akulanto enhle eyenziweyo.
Ezinye izisebenzi zikahulumende kazisayi emsebenzini nsuku zonke, ngitsho laba balisi, ngenxa yokuswela yona imali yokugada. Isimo sinjani lapho ofundisa khona?
Inkinga ukuthi izisebenzi zilama-union athiyeneyo and ama-union azakhuluma izinto ezithiyeneyo. Thina ethi union athu zithi asiyenelisi ukuya emsebenzini, sesi-incapacitated, lokho kusho kukhunywa ngumuntu wonke. So izisebenzi eziningi ezi-anti-attunes asisakwanisi ukuya emsebenzini, sihlezi asihambi, sihamba lapho esikwanisa khona.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana ngomsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe eMatabeleland South. Sexhume njalo ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule, yena othi kuhle kakhulu okwenziwe ngumongameli Mnangagwa.
Kanti kunani ukuthi bamgedele umongameli, babone ukuthi khona okwakwenzileyo kuzasiphathisa yini njengesizwe, kumba kusozokusiphathisa. Ukuthi bakhulume ngokuthi kwenziwe i-cabinet reshuffle eqalisa ukuthi basole, hatshi, mina ngibona ngani okwenziwe ngumongameli, lami ngimbona ngendlela efaneleyo, ngimbona kukhona okunye okusokuqondisiwe ngomumo nalo wenziweyo. Ngoba ngimbona kwesikhathini esedlulileyo kulezinye izinto kade ngibona kwezinye ingatsha lapha, bese ngibona ukuthi umongameli lapha nxa isizwa yenza i-reshuffle, but sibone okunye sokuphuma ekade sikukhangelele, kuphumile okunye kwakhona. Asoze ngiqambe ngamabizo ukuthi laphana lalaphana, but kodwa okunye kwakhona kuphumile. Asibekezeleni-ke sibone ukuthi inkabi lezi ezibotshiweyo zizadonsa njani, omama labo baba laba bazadonsa njani, ngoba yiwo phela abantu abancedisa umongameli, nguye okwaziyo. Njalo kwesinye isikhathi umongameli umele ethi abe lo mumo wokuthi abanye abantu abangasebenziyo even kwabana kucabinet akhiphe lahlele kathani, adinga abanye abantu afake. Umuntu ongasebenziyo akhitshwe ayephumula, njengalokhu kathe sowakhipha labana abantu abanjeabomfumile walahlela kathani. Yisi sikhathi esikwenza njalo, ikakhulu abantu abangasebenziyo amanye amazila amele khitshwe lahlele kathani. So kathe sibona ngani asibekezeleni sibona ukuthi umongameli lokhu akwenzileyo kuzasiphathisa yini.
Kodwa ngokuqhelisa ikhabhinethi yakhe, ungathi kulokuhlakanipha yini ngoba uhulumende uvele uhlala ekhala ngokuswela imali?
Ye, uhulumende ngabe ekhala ngokuthi kala mali, kodwa ke umsebenzi umele uyenziwe. Umsebenzi owenziwayo ungaba mkhulu uyayilethe naleyo mali esikala ngayo esinalayo. Sikunanzelele ukuthi ukungezelela khonokwana kwama-portfolio kungancedisa futhi ukuthi ezindawo lapho esilahlekelwa khona zimali ezingavuyiyo kusathi zibe khona izimali zenezo, mhlawumbe lokuqinisa umsebenzi wethu ukuthi uhambe. Asiwukhangeleli ngendlela zonke, singakhangeli kuphela kuphela ukuthi hayi i-cabinet noma engazibe incane, kodwa kumele sikubhekisele khona ukuthi incane lanxa umsebenzi omkhulu. Umsebenzi nxa omkhulu awube mkhulu kunikwa abanye umsebenzi uhambe.
Umnumzana Belief Gawule, lilunga leZANU-PF, sixoxela ekobulawayo.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafuke mbuna,
lamlela ntwandwe,
lamlela.
Kwezemaphandleni lamhlanje, indlala iqhubeka isidla ubhedu elizweni lonke jikelele, njalo uZulu emaphandleni wemadolobheni uthi lakuye uMangoye uselala eziko. Lanxa inhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-WFP lezinye zisipha uZulu ukudla, abanye bathi kabakutholi lokhu kudla. Ukuhlaziya lolu daba sexhume umeli webulili maWest edale lephalamende umnumzana Dingumozi Phuthi, olilunga leZANU-PF, endawonye lesiphathamandla se-MDC umnumzana Edwin Ndlovu. Uphuthi nguye osungula lingxoxo.
sibhekane lendlala empi ikakhulu emhlubulweni mina lapha emvela khona ebulilima west kugoqela ibulilima njalo i-district letsholotsho ngoba okusuke kwenzakala yikuthi inyamazana zasendle ikakhulu indlovu esizazi ziningi ezimbabwe lasebutswana bezivame ukuthi eminyakeni zibuye zizonatha amanzi edamu elikhulu okwakuthiwa yimabhongane kumbe mayitengwe dam kodwa sezithi zifika kwamfana zithole kungela lutho sezisiya kulwa lezi nyamazana ezifuyiwe ezinjengezinkomo zilwe njalo ezinye izinyamazana ezeganga ezezifuna ukunatha khonapho leso futhi zile nabantu njalo ngoba siyakwazi ukuthi emachukini agedwa ngabantu afana lasemfuleni umayitengwe laphana indlovu sezibuya zidinga amanzi zithike kwamfana zigqibele njalo ekuzameni uzinathi kwamfana ziyabe zifaka abantu ebunzimeni obukhulu ngoba bayasuka baphaphatheke ngokuzesaba sokuthi balokulwisana phakathi kwenyamazana ezondliweyo nabantu lenyamazana zeganga lezi ngenxa yokuthi akulamanzi esikubizelayo kuhulumende esenjengakhuluma njalo ngakho ubaba okhangelane le-Ministry of Agriculture nakudda yikuthi i-Ministry of Agriculture kayincedise siyisandla sikahulumende ukuthi kugejwe idamu lemabhongana inyamazana zibuyele ziyenatha khona leso kusithi i-DDF kayincede ukuthi kube lezi bhorane eziningi kumavileji ngavileji izibhorane zona lezo kazingandelwanga abantu ngobulutshwana bazo
babundlovu ibhahile indlali qothula imbokodo lesisekelo
kasisakwazi funa izulu yile lingajabulanga ngendlela esiphilisana ngayo eZimbabwe yikho kusiba lendlala enje sicina sibile ekucineni singasakwazi ukuthi senze njani okaphuthi sikhangelela ukuthi njengomember of parliament njobe khulume ngokulilima west nguye okumele abe phambili kunhlelo zona lezo zokugedisa amabhoholo lokubona ukuthi amadamu ayagejwa kuyasetshenziswa lokhu nalokhu esebenzisana lengadi akhulume ngazo esebenzisa njalo le mali ye-CDF njalo simthuma kumongameli welizwe ukuthi bakithi abantwana bezimbabwe balambile bayakhala bangathi balambile banike isinkwa ongabaniki inyoka banike inhlanzi ngoba babelambile silokuqala ukuthi abantwana balambe njalo kuqondeni saka ukuthi umntwana angalamba ayecela emzalini umzali angakuthathi ukuthi yikudelelwa hathi lilungelo lakhe yikho engumzali phela layo kamnankagwa ekhampeni alapho wathi uzasenzela kuhle angakhethi nangiyani usekhona kasenzele kuhle phela ama-billboards ayegcwele-ke imigwaqo yonke le ekhuluma ukuthi uzayenza uhulumente ozalalela izifuno zabantu-ke esithi yena i-voice of people is i-voice of God kambe sokwaya ngaphi khonokho kwakuyi-rhetoriki kuphela na sicela kube izenzo hathi amazwi
Vabaphothi inhlanyelo sokuzalinywa sesisondele isikhathi alubana lithelana izulu zikhona yini inhlelo zikahulumende mhlawumbe ezingatholisa abazali inhlanyelo mahala
uhulumende kamnankagwa uyazi kakhulu ukuthi abantu kumele bancediswe ukuthi babe ngabalimi abaqotho ikhuluma kanje inhlanyelo siqalisile kulungiselelo kwakuthi abantu bayithole
kuyini okungenziwa nguhulumende Ndlovu
sikhangelele ukuthi uhulumende inhlelo zakhe kazibe ezokusiza abantu inhlelo zikahulumende zingabi ngezokungigcina esemandleni kodwa abantu behlupheke cela inhlelo kube ngezikhangele abantu abantu bancedakale abantu baphile impilo engcono ngoba nxa umuntu ekhuluma ngempilo umuntu ukhuluma ngokuthi avuka ede umsebenzi kumbe avuka asebenze inyanga iphela khole imali angena ezitolo athenga kuthengayo abhadalele abantwana ezikolo yenze lokhu kweneliseke nxa khona lokhu ama-basics kungaseneliseki impilo kayisamnandi asingeke-ke sikhulume ngama-austerity measures abantu behlupheka kambe azaphela nini lawo ma-austerity measures kambe i-economy ezimbabwe izalunga nini yikho sikukhangelela ukuthi izanu phe kumele kulungise khona lokho
lapho lizwe ingxoxo phakathi kukamnumzana Edwin Ndlovu owebandla le-MDC obekhuluma endawonye lomeli webulilima west edalele ephalamende umnumzana Dingumuziphuthi owebandla lezanu PF singene kuhlelo lwabesifazana
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uzithandekile Mhlanga namuhla sixoxa lo nkosikazi isiboniso moyo ohlala elufane sicubungula ukuthi abantu baphila njani kulesi sigaba ngesikhathi iningi likhala ngokoma komnotho welizwe.
Thina ngapha elufane indlala vele yiyo ukuqala, thina sile ndlala yabantu, le ndlala yezifuyo lonyaka ikhona. Ngikhuluma kanje izifuyo seziphelile, abantu kwabasela zifuyo. Bona utshani bangibona yibo obushota la manzi ukuthi ziyahambela umango omude zisiyadinga amanzi. Thina sela mfula vele inkomo zinatha esiboraneni kumbe emgodini owayabe wayemba umgodi.
Manje kwehlulani lapho esiborane?
Nezibhorane ziyafa, singafa isibhorane nxa sithe isikhumba. Isikhumba izakhamizi kufuze lizithengele, so likhiphe imali liyabe lidonetha. Abanye ubeze bethi imali abalayo, and for sure babe bengelayo yona le imali yokuthi beyikhiphe ukuthi kukwani ukuthi siyethenga lezo zikhumba zokulungisa isibhorane, ngoba i-government ayisabuyi isilungisele mahhala. Babe sebehamba becela kulaba abazigebhela wabo. Uyabe umuntu egebhile egumeni lakhe, uyagebha umgodi ukudla lokho esikuzwela kwezinye indawo okuthiwa kuyaletha ukudla kuchiphile, i-stock feed ukuthi sithengwe ngemali ephansi. Ayi, thina endaweni esasilapho.
Kodwa liyakele kuzwele kwezinye izigaba?
Iye, ngiyake ngikuzwele kwezinye izigaba. Lanxa khona ngale ezigabeni zangikhona kuhamba kukhetha, ngoba kuthiwa kuyajoyinwa kuthiwe kulabalimi. Kodwa kwakufike, kodwa thina kithi akufikanga ngenxa engakwafika lathi sasizajoyina ukuthi senze ukuthi sithenge ukudla kwenkomo ngemali ephansi.
Sesikhuluma ngezokulima, sake saxoxa lawe kuhlelo eminyakeni edluleyo, wathi kulengadi zokuthelezela.
Hayi, ingadi khathesi vele akusela, abantu sesayehlukana ngaso isimo sonesi lokuswela amanzi. Yikho sokwasenza sivele singasabambananga ku-cooperative yethu yona le esasiyiqalile. Lapha amanzi sasiwathatha esiboraneni, so isiborane kuyayenzakala siyaqedwa 2 weeks sisifile, ngapha imbhida iyabe ifuna ukuthelelwa. Le mithi, imithi yona leyo kuspray imbhida, khathesi akubambeki lutho, vele ungaza kuthenga wona umuthi wokuspraya le mbhida leyo ngoba iyaba lezungu.
Ukudla-ke abantu badlani khona ngapha?
Lapho-ke ngoku yikho kulukhuni-ke la, ngoba vele abantu kwezitolo le mali yangikhona bengelayo. Sesibabona abanye bebuya behamba becela umuntu nzethi bengicela ngenkomitsho nyekwenzela umntwana iporridge, kodwa la ukubona ukuthi iporridge lenkomitsho vele liyamusa ngaphi umuntu. Hayi, indlala ikhona. Amabele wona la akhona, kula mabele amanye anikwa abantu kuthiwa ngama-over 65. Ama-over 65 la kuduba abaqondana la, kuthiwa nxa usiyathatha i-50 kg le kufuze ukhiphe $10. Wena uyi-over 65 vele imali kawulayo, bebuye bethi khiphe $10 wena ku uzayithatha ngapho umuntu omdala i-$10.
Abananzelelanga ukuthi ikhutshwa ngokusemthethweni yini?
Bathi khona izimota lezi eziletha amabele zimota eziyabe zihayiwe.
Abancane bathola yini?
Abagogekileyo-ke bayathola, kodwa nakhona lokhu ukuthi kwesinye isikhathi umuntu uyahlutshwa i-$10 yena liyana nxa eseze kimi lami njengoba ndambile. Hayi, ma usuyathatha-ke udampa wakho lwani 50 kg liya lami uzaninika ifilo kuzeni igalani sesilayo sengimhafula futhi khona pha lami ngiyabe ngifuna ukudla bence mina bengilayo i-$10 le. Hhayi, abancane batholi lutho, akulahlelo olwafikayo ukuthi kumbe kuyathola, akulalutho nje bazihawuleli.
Lalilo hlelo njalo lokuthi liyethenga impahla eGoli libuye lazo lithengise luyaphumelela yini?
Lapha yikho ngikhulumile ngaseuqaleni ukuthi vela kuselanto esiyenzayo. Bonke sesaqala phansi bathi sizavuselela nxa isimo somnotho laso sesivuka, ngoba irandi khathesi ukuthi ungalithenga okuthi uhambela le eGoli usiyawoda.
Kakula siphatha amandla sikahulumende sake sikhulumelani kumbe abephalamende kumbe abecouncil.
Laphalamende lapha lokho esavotayo vela sikaze simboni. Hhayi, izikolo sokunzima, ngoba izikolo zithe zivulwa kwaqanjwa enye imali phakathi kwaphakathi kwethemu. Izikolo sokuthiwa sokukhwelile kwangezelelwa futhi enye imali, abantu le mali yangikhona kabalayo. Abantwana kwathiwa bengaxotshwa kodwa bayaxotshwa ezikolo, vele kabadlali njalo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Siboniso Moyo ohlala eLupane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga yikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, siziphetheke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Ngikudibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Dande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Councillor Donaldson Mabutho omela isigaba sika Ward 9 esigoqela iMabuthweni. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Siyabonga mfowethu Chris.
Yes, sizwa kuthiwa wenelise uqeda udubo lwempompi ezihambisa ingcekeza isiweji ebese zikhathaze okweminyaka leminyaka. Ungasitshela ukuthi uqede njani lo?
Siyabonga mfowethu. In fact, what actually happened is that when I was elected into office last year ngingena, besilohlupho olukhulu kakhulu endaweni eMachorane. Year in, year out, because there were perennial swans. Izakhamizi zangale vele zathi zithelenzi maze lomkhuhlane wesuhudo nje uzuthi bami esibhedlela. So engakwenzayo ngayengeja ama-directors, ngayengeja i-town clerk on the 3rd of October, ngabathatha ngahamba labo kusayi. And ngilanga lelo the town clerk was declared that this is an emergency project which needs to be done. But njengoba ukwazi ukuthi naba processes procurement and everything has to go kuhle ngokuhlela kwakhona. So yesterday the team of city council, the new contractor, bahle babuya on site. So yesterday we handed over the site to the contractor. And the rehabilitation so we've said it's a little for my paper match, I'm a cool, who's a cost money possessing about 2.2 million. So in my very corner, it was availed by EEC country of Lawan. And these are coming the Machovan and Ziachavula. The project lay in 10 babuzi zolo, EA Pillar went 10 1. So it's a long term project because kumele belungise ama main roads, befaka ama paper match, because ama paper, if I do, it looks the Machovan, the Ladi being said. Abantu kuthi ababe ngamabhajela ngesikhathi sakho. So uzabona ukuthi because of the population growth eMachovani ibingasenelisi ukuthi isuwa leyana icontaine iload ekhona.
Kanti manje kuyini okuyake kwehlule njengoba nangu siyabona ukuthi i-council yenelisile ukuthi iphathise ngemali. Siyabona endaweni eziningi kulo dubo kodwa kuthiwa kulamali.
Siyazama ukuthi sixoxisane lawa ama-directors yethu ukuthi sibonisane ukuthi khonoko kukhona ikuyini esingaku-prioritize. Ngoba singakhangela ukuthi eMachovani laphana mfowethu, it was like a ticking time. Ibomba ekade lilaphana ukuthi uyabona ibingaba yinto ukuthi iyayingakwazi ukuthi iyangisubulawayo uze ukuthi ikhorela iqhamuke eMachovani. So yiko ke ngathi ngishare-ke mina ngihlala ku-engineering committee ye-City of Bulawayo. Sikhulumisana-ke nama-directors laba abantu wathi u-town clerk wathi hayi ekhansela ngolosike siyebona so that we assess and see. Laye wathi ekubona u-town clerk wedrobhola kubulawayo kwamthinta wahle watshela ama-directors akhe deputy director engineer ubabunqubo wayekhona u-director of engineering ubabusimela dube wayekhona kwahle kwathi angicela ukuthi lihle liyenze konke okufunakala lapha umsebenzi lowuqalisa. And now, just a month after, they come on site and this Zoro Savoya councillors have failed us to be banging producer contractor, is a referendum, the local contractor, there's a Kamiz, the cooperative local contractor. Right. But what to mind the councillors are when the Ganjan Jovan to get the Lima along the sewer lines is in Gatti days. At time, Jimmy Tropra, the planner is site. Wela phezwa ke bakona ama goals azancedisa izakhamizi bese zifuna ukwenza ama garden ungakhaya ukuthi ele lwezi yami ile land enkulu kakhulu. So ngiyabonga kakhulu because of the cooperation from iCity of Bulawayo lokuthi nqathi nama councillors sifise ama challenges bengabuya on the ground the assets kuyazama sile uzamo ukuthi even ama sending nxa engekho kuke kubonakala ukuthi kungatshutshwa laphana ufakwe laphana be-prioritize ngoba into esiyazama ukuthi siyivalele laphana ukuqhamuka komkhuhlane lokuthi abantu bebulawayo bethile kuhle.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngithanda ukuthi ngibonge bakithi, ngibonge uBulawayo omuhle, umthwakazi omuhle, ngibonga le nhlanganiso ye-Progressive Resident Association yakoBulawayo. Sisebenza kuhle kakhulu, in particular i-Resident Association yethu ye-Progressive eka-Ward 9 eMpopo ekhokhelwa ubaba uStanislas Dube.
Hayi, lathi sibonge. Loge ngu Councillor Donaldson Mabutho oyimabuthweni engwebandla le MDC ebesixoxa la ikuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami ngu Chris Dande lelaye.
Siyabonga jahelidala Chris Kande ngohlelo liphuma lendaba. Siziphetheke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Kuqhamuke udlakela phakathi kwamalunga eMDC asekela umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa labasekela uDouglas Monzora eHarare. Abamabandla aphikisayo loZulu basola umongameli Mnangagwa ngokuqhelisa idale lakhe lekhabinetha. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Matukanduna vafupatila.